into mhlawumbe esuke yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi i-ward 20 yemzingwane yinto engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general, kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulelwe ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi ku-ward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha, into enhle abayithakazelela abantu baka-ward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti yethu umama uMadubu Thokozile. So yinto embi kakhulu eyenzakeleyo, kodwa into ebesemgceke ukuthi i-CCC, Citizens Coalition for Change, abantu baka-ward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kulokwethusela okungaka.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba, njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla le-ZANU-PF?
Msakazi, okwakhathesi asikabile isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ma umuntu enze kuhle kufuze ubuke, ngoba sithe sifika sibachasisela amapholisa esigodini abathathanga sikhathi masinya imoto yayibisikhona. Bathatha lezi khali sebatshengisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-athaka umama njalo bayingozi, bathatha lezi khali bagijima baya kusini bayathatha i-statement kumama. So kwakhathisa amapholisa abakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba iphethe ngayo. Ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa, ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uSithokozile ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani ovele ngezano ade bengafihli bebevele bengasonto ukuthi bakwenza becatshile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezano. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakalayo okudanisa kakhulu unxa umuntu engaba lesibindi sokuthi aye athaka umakhelwana wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki. Uyasidanisa kakhulu njalo besingakukhangelelanga kithi lapha emadebeni sawuthi thi ngabe i-behavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona sisi wami dadewethu i-resettlement area most of ward 20 lapha. So abantu bakhona baleke ingqondo nje ukuthi hayi i-ZANU-PF yiyo kufuze ibe khona, mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono otshiyene le-ZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo. Bavele bahlala bemithusele umamuntu uzaxotshwa wena emapulazini lapha ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yikhandidenti we-MTC, we-CCC. So kube yinto sibile embi kakhulu.